zwana mfowethu into le ibaleke kakhulu 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 asonto omele siqhubu gatsha ngayo singabantu abavela esintwini siyakwazi thina bana wonke umuntu omdala evele engumzali wakho ubusithi wena unje ungatholakala uthethiswa ngothuka ubaba ngumama elakhelane laye ubujezi sokufanalo ukuthi uthelise owakho ubaba lomama ihofisi kamongameli welizwe ihofisi esuka kuconstitution ezimbabwe so nxa wena uzakuthi wena ahloniphane ama-rights ami lani 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 kodwa ungafuna ukuhlonipha ihofisi esuka kusame constitution aleyo ebambe ama-rights akona lawo futhi uyawufunda ukuthini namhlanje sihlezi lapha sikhangele ubaba uNelson Chamisa uzama ukuncintisa kona angenabe ngupresident sithi kona-ke mhlawumbe ngelakhi ethize ukutholile ukuba umongameli isehofisi naleyana abantu ezantu besebemthuka kungaba yinto eqondileyo nayo naleya and ilokuze impendulo eyodwa elungileyo yikulena akulunganga uyabona ukuthuka lokuchothozela kwana sithi ngesingizi criticizing yinto omele sizazi ukuthi zitshiyeni
yebo bakhona abathi uTinashe Jonas usuke edlulise amalawulo ekuchothozeni umongameli Mnangagwa kodwa kulalo njalo obotshiweyo obikwa etshele umsekeli wezanu-PF obegqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi akamthandi uMnangagwa licala elingabotshela umuntu yini lona lelo babuthiwo
le indaba okhuluma ngayo yanto abona siyindaba e-specific engazi ukuthi usuke njani ehamba njani ukuthi umuntu ezafike ekubotheni khonapho ngoba anti abona nxa abantu sebekhuluma unomzane bavamile ezilonina bafuna ukukhuluma i-one side yestory kuphela yena le ezaseva yena umuntu yena lo kuphela ingasakhulumanga yonke izivale sikhangele le two sides ngoba akula ndaba engela two sides kunekalekale isayidi leyinye isayidi so wonke amasayidi lana angalalelisisa kuhle kuhle kucubungule kuhle uzathola ukuthi wena layo emhlawumbe ucina edlulisa amalawulo kumbe uwezele kwana sho ukuthi kona i-potential yokukhoza i-fight ngoba mina nxa ngisigoli isikipa sami esiyana ungakwasi ngikhelelwa njalo andilami ngomuntu ngingasicona ngizonda